So we see card descend about VOA in the belly.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 wolwesihlanu mhlazi ku 22 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen.
Empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba kasikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela lezo sikhalazo. Esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Jitando.
Sihlaziya udaba lodlakela oseluqhamukile kwezombusazwe.
Uyaprovokwana uwenzela ukuthi ukhanye engani vele sinthina sile chaos among ourselves.
Kuyaphithizela emngceleni weBeit Bridge ngakucele le South Africa lapho osekulendwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki zise hluleka ungena eZimbabwe.
Kufanele i-truck ibadale $201 abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofuna leyo mali, njalo kabafuni ama-card payments.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni lazo zikhathazwa ibudlwangudlwangu osebuqhamukile elizweni.
Iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende obudlwangudlwangu, ukhulumende onganaki amalungelo abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen. Ama-permit la awanikezwa izizalwane zeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2009 abangawe iminyaka emine kodwa elokhu evuselelwa, akhangelelwe ukuphela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo. Ngalokho abamela abalama-permit la bahambise isicelo emthethwandaba ukuthi baphiwe imvumo yokuhlala kokuphela kwele South Africa. Leli nyathelo lamukelwe ngokudana ngezinye izizalwane zakwele South Africa ziloba enkundleni zokuxhumana ebulenjini zithe kumele lama-permit vele zingasawaphiwa izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusi Moses Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunodaba osolofakwe isicelo esifakwe enkantolo ephakeme ukuthi babhekisise lo mthetho ohambisana nokunikezwa kwabantu ukuhlala nobuzwe balapha kwe-South Africa, ikakhulu kulaba abele Zimbabwe abanikezwa igunya lokuhlala lapho kusukisela ngo-2010 abazinkulungwane ezingamakhulu amabili kusukela ekuqaleni. Lolu daba solu isicelo sesifakiwe enkantolo ephakeme kusokumelelwe ukuthi uhulumeni ikakhulukazi ungqongqoshe wezangaphakathi kube uyena ophendulayo ukuthi uyasiphikisa lesi sicelo kumbe uyavumelana naso.
Manje nxa sikhangela imithetho ye-South Africa, iyakuvumela yini lokho?
Umthetho ogunyaza ungqongqoshe wezasekhaya ukuthi anikeze lawo malungelo awukuvumi lokho, ngoba uyagunyaza ungqongqoshe ukuthi lawo malungelo usengawapha abantu aphinda wahotise anikeze abantu abakhethekile kumbe angabanikeze ashiye abanye ngaphandle. Ngokunjalo lowo mthetho wona kahle awukuvumeli lokho.
Kahle ngobani aba ukuhambisa lolu daba emthethweni daba njalo bakhangelele ukuthi kusiya expire ama permit abo ngo December udaba lolu lungaba selungenile na emthethweni daba
empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba asikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela lezo sikhalazo esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Chitando kanti ke angicabangi ukuthi babhekele ukuthi kuyade kusiyofika isikhathi sokuphela kwama permit akhona ngalesi sikhathi aphele kupheleni kuka December nonyaka ngosuku lokugcina luka December nonyaka kukhona ozobe sokwenzakela kodwa bazitshela ukuthi uma uhulumeni ubonqonqosho wezangaphakathi engazange engeze kumbe aphinde avuselele lama permit kusho khona ukuthi makulodaba lusenkantolo ngeke besaphinda ngeke baphume kulelizwe udaba lwabo luzeluphela enkantolo
umnumzana Vusi Moses Banda umkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Balodlakela kwezombusazwe oluqhamuke ngeviki edluleyo emaswingo lwafika kuliviki eMutare solutshiye iningi lizibuza ukuthi pho kusiyafika ukhetho oluzayo umumo uza kuba unjani lanxa luya lube khona udlakela lwezombusazwe luvame kwenzakala sokusele insuku nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho ngomnyaka ka-2008 ikho okwaba lodlakela olwesabekayo olwabangela ukuthi umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai asuke kukhetho ngoba kwabulawa abasekeli bebandla lakhe abaningi abanye bathiwa belimele kabuhlungu. Lomnyaka kukhanya loludlakela luqale masinya kusalomnyaka lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Iphithule Maphosa onguye osungula lingxoxo.
Kakhulu masikhangela isikhathi sokhetho kwelakithi siyananzelela ukuthi sizithola u-1980 isikhathi sokhetho bekuyisikhathi esingasihle kakhulu emphakathini isikhathi esibone khona udlame ezisayikho sithola kulo dlame of some sort even ngo-2018 khonapha abaningi bathi akuzange kube lo dlame kodwa ke luthethe olunye uhlobo akuzange lwathathe uhlobo lolwesilujayileyo kodwa ke in-nutshell ukhetho lwezimbabwe luhlala lulo dlame isikhathi sonke njalo namanje lolo luzayo asikhangeleli ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ikakhulu masikhangele indaba zodlame njengoba sebeqalisile ubudlwangudlwangu bona lawa amabandla amabili abadiwa sebeqalisile ubudlwangudlwangu sebefaka impilo zabantu engozini kulathi kungakafiki lolo khetho lwangkhona. So kuyinto enzima kakhulu, kuyinto esethusayo ukubana kuzaba yini ngesikhathi sokhetho ifase eqala u-2023 ngokwakhe.
Wena ke mnumzana Ndivali ubona njani? Ubona ngani osekukwenzakele lokhu kuyakhomba na ukubana ukhetho luzaba lungaqutshwa ngokuthula?
Hayi, mina mbone ngani angilashwa lokuthi ngakuvuma ukuthi lokho okwenzakele ngensukwanyana nje ezidlulileyo kutshengisela ukuthi kuzaba lo dlame olukhulu ngesikhathi sokhetho. Why isitsho njalo? It is because ukuthi kumele sibe aware of what is possibly happening. Ziningi izinto ezenzakalayo la. Number one, siyazi ukuthi u-UN rapporteur uyafika nje. So kule situation whereby ukuthi abantu bafuna ukuthi nxa efika ethole we remember ukuthi kuke kwaba le partition ekade ikhishiwe kodwa ayivanga lama numbers aright. So into engenzakala ukuthi angila evidence but into engenzakala ukuthi ukuprovokana angikwazi ukuthi ngesindebele ngawufaka njani ukuthi kuyaprovokwana uwenzela ukuthi kukhanye engani vele sinthina sine chaos among ourselves. Kufuze understand ukuthi kade kuthulisekile sonke lesi sikhathi. Into yokugcina enza into ukuthi since 1980 izaphu iyo genuine opposition eZimbabwe. Asizange saphinda saba ne opposition genuine epatriotic.
Nanto ke udaba mnumzana Maphosa uyakhuluma lapha umnumzana Ndibali uthi yena hayi khanya ayisikho lokhu esibonayo kungenzakala uthi
uqinisile ubaba Ndibali lapha angithi sikhuluma ngodlame sibuye sikhulume langezizathu zalolu dlame njalo uqinisile lokhu akukhulumileyo sike sakuphinda emalangeni saba ngabantu abakhuluma kabi kakhulu ngoba kuphume isentiment ethi udlame lo it was not staged, ngabomo besazi ukuthi bafuna kube lodlame. So ubaba Ndibali uchaya khona exactly ukuthi bafuna kube lodlame ukuthi lukhoze mbani njalo lwenziwa mbani abakudingi lokho but bafuna kube lodlame njalo batholile udlame ngesikhathi kade befuna ngaso ikakhulu kukhangelele uhambo lolo lukaezobona ngendaba yamakhamshini. So ekukhulumeni kwami ukuthi udlame lihlala lukhona njalo asonto ende sikhulumela ekuthini lonke udlame noma lwenziwa i-MDC noma lwenziwa yi-ZANU-PF udlame lidlame kulimala abantu kuchawa abantu kazana nje abangaziyo lokuthi kuyenzakanani. So yikho okwenziwayo lana yikho lathi esikucabangelayo esikususpectayo nanxa singenayo i-evidence epheleleyo kodwa sisuspect ukuthi laba abathi bachayiwe kungaba kuyibo abaqale udlame ngabomo besenzela ukuthi bechawe kumbe kube ngabe bezichayile besenzela ukuthi kube nama-report e-violence. So umkhuhlane okhona ikakhulu kwemabandleni lawa omabili.
Ye mnumzana Ndibali wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lona lolu oluzayo luzenziwa ngemfanelo na nxa sikhangela ukuthi ukhetho lwedluleyo kube lokukhalakhala okuningi-ningi ukuthi lapha akuhambi kuhle kulokuqilibezela ubona ngani oluzayo luzahamba njani?
Ukhetho oluzayo baba kumele si-understand ukuthi kathi ukhetho yinto bani. Ukhetho ngesikhiwa kuthiwa i-joint decision making yama-citizens. Be-decide ukuthi bafuna uhulumende onjani, bafuna u-MP onjani, bafuna u-councillor onjani. Anjo. Then sibe sesihamba sithi kathi vele ukhetho lona i-outcome yalo kufuze lube njani. Kufuze lukhiphe umuntu ofunwa ngabantu. Not ofunwa ngama-certain individuals kumbe ngama-certain amazwe angayisiwo ilizwe lethu. Anjo. So mina ukubona kwami ukuthi nxa kuyukuthi ukhetho oludluleyo abanye lokhu becontesta besithi yibo abawinayo kanti manje waye befuna ukugijima bebuyele kolunye ukhetho ukuthi bengadliwa behambe emthethwandaba bethi bevele emthethwandaba kuthiwe hhayi lidliwe sibili kodwa becontinue besithi bona yibo abawinileyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana iPhithule Maphosa. Kuphithizela emngceleni weBeit Bridge ngakucele leSouth Africa lapho osekulendwendwe zemota ezinde ezithwala impahla esezilamaviki zisehluleka ukungena elizweni. Kubikwa kulezi zizathu ezimbalwa ezivimba imota lezi ukungena elizweni ezigoqela umthelo omutsha owamadola eMelika angamakhulu amabili US $200 ngamota yinye. Limali imele ibhadalwe iyimali yephepha hatshi ekhadini. Lelinyathelo libikwa ligcunule uhulumende wele South Africa othe akulunganga ukuthi uhulumende weZimbabwe afake umthelo engakhulumisananga labomakhelwane. okunye okubikwa kubangela ukungahambi kuhle kwezimoto lezi ukuthi eZimbabwe belilungisisa kuhle izakhiwo zomngcele weBait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Babagande izinto azimanga kahle eBait Bridge Border Post. Siyabona ukuthi kunama queue awamangalisayo ngase South African side. Sometimes kuyenzeka ukuthi i-truck elilodwa lingazame ukuvatheka i-line lizobe lingena ku-oncoming, kusisho ukuthi kuzoba ne-problem yokuthi uyabe sevalele laba abazayo, and then abanye bakhe bazobefuna ukumulandela, and then kube ne congestion kugcine kungasadlulike. Yinto eyenzakalayo
manje ngokuzwa kwakho, bathi kuyini ungaba kubangela lolu dubo?
Into eyibangelayo ukuthi kube lama queue lawa ukuthi eZimbabwe kade belungisa i-border. Okwesibili ukuthi sokulomthengo okhona ngase Zimbabwe side, kufanele i-truck ibadale $201. So abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofuna leyo mali, njalo kabafuni ama-card payments, bafuna i-cash kuphela. So amakhampani amaningi aseSouth Africa kabasebenzisa ama-cash, bona basebenzisa ama-cards.
Wona amabhasi lemichova kuyadlula yini khona ngapho? Kuyavunyelwa na ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe?
Singathi amabhazi kufanele adlule, kodwa masokuso kungabe kuyabe kusengasadlula amabhazi, kungasadluli even imoto ezincane, ngaphandle umuntu engazama ukudoublapa nemigwaqo le yasesigangeni, kodwa naye imigwaqo yakhona inedanger ukuthi ungahlangana namagumaguma akubambe inkunzi bakubulale.
Umnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni, International Cross Border Traders Association.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Kwamanje ke sikhangele siphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isithunywa somanyano weUnited Nations unkosikazi Alina Duhan usenxuse zonke inhlanganiso ezifuna ukwethula ubufakazi bokuthi ilizwe lenqatshelwa ukuthuthuka ngenxa yezijeziso zenotho kumbe hatshi, ukuthi zimlobele incwadi. Iphephandaba leHerald lithi umkhokheli weMDC Alliance lamalunga ibandla lakhe bayala ukupha amapholisa ubufakazi bokuthi uChamisa, umkhokheli webandla, wayefuna ukubulawa eMtare. Leli phephandaba lithi ibandla leMDC lalile njalo ukuya lemota ethiwa yadujulwa emapholiseni acwayisisa ngokwenzakala nxa kule ngozi efana lokudutshulwa kumbhobho. Be forensic. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hallo, hallo basakazi, livuka njani kuStudio 7? Mina ngiyavuka, igama lami ngiqhubeka nemoyo lapha eButswana esigabeni saseMarobela ekuTutume District. Ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi, abantu bangasoba lapha eButswana, kakhulu ngamafeature abantu bangasoba lapha eButswana bacelwa eclinic ukuthi bezohlaba umkento weCovid. Awukhathaliseke ukuthi ulesithupha kumbe ulepassport kumbe awula, wonke umuntu uphelwe yafuneka ukuthi zohlaba ngapha eclinic yaseMarobe la esigabeni seTutume. Bakhuthaza kakhulu, bekhuthaza kakhulu amanensi ukuthi abantu bebuye bezohlaba. Lami ngingomunye wakhona ohlatshiweyo, ngihambile bengithwele ipassport but abafike bathatha iinumba zesithupha kuphela. Bakhuthaza bathi sikhuthaza abanye la, bakhuthaza ukuthi abantu bebuye bezohlaba, akuvalelwa muntu. Bafuna wonke umuntu ebuye ezohlaba, kuyahlatshwa, bahlaba sebelaba la problem asomkento obuhlungu, akubuhlungu vele yenzwa nganawuhlatshwanga nabanihlabe kodwa nziwanga nangahlatshwanga. Awula problem umkento wakhona uright, ngikhuthaza abantu behambe bethatha loba ngingomunye wakhona ohlatshiweyo okhuluma ehlatshiwe la imizolo anzange abe le problem ingaphi. Sande siyothatha ngoba ngokuya kwesikhathi ingxenye kuyacela sekuhlupha, abangakentwanga zamani ukuthi liyothatha umkento, umkento oright ongela problem. Ngiyakhuthaza lama abanye abakithi bekhuthaza ukuthi loba ungowaliphi ilizwe kuphela, izilungise Botswana wena buya kuphela uzohlatshwa. Ngiyabonga ngegama, ngiqhubekani lapha ngivela ekhaya ePlumtree esigabeni seDugwe komabhave ngapha.
Salubanani basazi Studio 7 nabalandela Studio 7 abahlela izindawo zonke ezishiyeneyo elibingelelo. Okhulumayo ujaha uzalwe ubani umoya. Mina bangizothanda ukukhomenta kakhulu kule ngxaba ngxoza eseqalini amabandla aphikisana sekaqala ukugijimisana. Vele sobe isikhathi sakhona leso, akusethusi lokho. Impilo zantu abanye zigijimela ukuthi zonke zidle kuphela. Kodwa mina ngizothanda ukucela kakhulu ebantwini bakithi emathebelele ndabamene nemithokazo sipublic party ukuthi bafowethu asiyibambeni kanjani. Thina sifuna ukungokwethu, asili namuntu. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Kufuna ukuphendula umama weMberengwa. Mama weMberengwa, ngiyakuzwa sini. Kuhle ukuyunite abantu, kuhle inkulumo yakho inhle, siyayivuma singayivumanga. Njalo kuhle ukuthi ugqugquzela abantu ukuthi abantu babambane. Kuqalisa ngawe eMberengwa, ukuthi abantu beMberengwa abangamashona bekhulume impela ukuthi umthwakazi laye nxa ekuthi ngakhipha izandla singamvoteli. Ukhumbule ukuthi emathebeleni ndikwakuyigugura umntu. Ukhumbule ukuthi emathebeleni ndakula teacher wesiNdebeleni. Ukhumbule ukuthi eBulawayo khonapho kuswelakala uze uswelakale nomuntu wamathebeleni ndiuthi athanyele. Angazi ukuthi wena ukuqathanisa njani. Ukhanya uyakhuza ukuthi abantu besiNdebeleni bathi i-tribalism. I-tribalism abantu besiNdebeleni abayifuni, kodwa abantu besishoneni bayayi-implimenta. So ungakhuluma lo muntu o-implimenta into kuwe, ugcina kungani sosilwa laye. Abantu bemathebeleni balwa le simo abasenziwa ngabantu bemashoneni. Mama, xa ungakwazi njalo lelo lizwe nxa lingaqunywa, kanti kuyini okungazwisa ubuhlungu njengoba unizwakala usithi ilizwe lingaqunywa? Kuyini okungazwisa ubuhlungu? Ilizwe kaliqunywe. Ilizwe kaliqunywe mama, usozuza ubuhlungu. Zayala lokhu hlezi emashonalendi yakho.
Nivuka njani balaleli beStudio 7? Nivuswa uNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrance Town. Nivusa bonke abemalungu eLupane abangaziyo. Nivusa umama uNanhlanhla nonkomo RJ nomdala uNdivula osathulani nomalumama uPaulo Inyanga nomzawami uJabu Ngwenya othanda utshwala lobaba elusulu kondane ngale duze lezitolo eShawini. Ngithini njani mdala? Ngicela igovernment yakithi ike isilungise lo mgwaqo osuka eLupane usiya ezitolo kusivala. Umgwaqo wakithi ufile bakithi, uza izulu kathesi, imoto azihamba nzima kakhulu kakhulu kakhulu. Le damu lakithi elamadama lokho ladatshulwa ingwenya kudala le 20 years. Isicela igovernment ingenele isilungisele. Inkomo zithwala nzima, zihamba uma ngomude, siyanatha amanzi echangani khonale lichangani kule ngwenya. La manzi angikhona kwezindawo kawakho. Inkomo zithwele nzima kakhulu, labantu bathwele nzima amanzi okunatha. Ngiyacela imuNhlanhla okhulubayo eFrance Town eBotswana.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika AbeZimbabwe abahlala kumanye amazwe bathi bakhathazekile ngodlakela lwezombusazwe oluya phambili luqondiswe kumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nabasekeli bakhe. Abantu abagqoke izembatho zeZANU-PF bahlasele uChamisa emaswingo lasemtare bemalisa ukungena ezigabeni ekhankasela ukhetho luka-2023 ngokuhlangana labasekeli bakhe lenkokheli yomphakathi. I-MDC Alliance ithi kulabantu abadule njalo imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. AbeZimbabwe laba bathi ngaphandle kodlakela baphatheke kabi ngokwala kukahulumende ukubavumela ukuvota kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze lafa lavuma ukuthi bavote bephandle kwelizwe ngoba iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezetheswa izijeziso ngeleBhilitane leMelika kazenelisi ukuya kulawo mazwe ukuyakhankasa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kweleMelika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Selokhu kwaba labantu baseZimbabwe izalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe kakukaze kube lesikhathi lapho ezinikezwa khona ithuba lokuthi bavote, kanti kungananzelela ke abantu baseZimbabwe abangaphandle kwelizwe abangayithandi into yenziwa ngohulumende lo obusayo. Ngakho nxa benganikezwa ithuba lokuthi bavote, cacanyelwa ukuthi iningi labantu okugoqela mina ngokwami angiyeke ngavotela uhulumende lo okhona. Ngakho ke kungenye indlela ke eyokuqila endabeni zamavoti leyo oyokuncitsha labo abangaphandle kwelizwe ithuba lokuvota, ngoba nxa benganikezwa ithuba lokuvota bengaphandle kwelizwe kutsho ukuthi amanye amazwe kuzaba lula kuwo ukuthi akhangele benze isupervision yokuvotiswa kwabantu lapha. Kunzima-ke ukuthi nxa kulobuqili obungafuna ukwenziwa ngulo hulumende obusayo abenze ubuqili bakhe, ngoba nje abantu babe bethe nhlo amehlo akudingi njalo futhi bamenywe ukuthi bazekhangela benze lokhu kuthiwa election monitoring abevele kuvotelwa phambi kwabo. Ngakho ke ngibona ngathi hayi into le eyenziwa ngamabombo mpela ukuthi sincitshwe amavoti, ngoba bayazi ukuthi asisuthiseka ngendlela ababusa ngayo.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kuyini ezingakwenza ngodaba lokwaliswa ukuvota lolo?
Kuningi kakhulu ezingakwenza ukuze zihambise umbiko kuhulumende ukuthi zinikezwe ukuvota. Kodwa ngibona ngathi nje abantu bakudiaspora kabenzi mhlawumbe kahle ngokukhankasela ukuthi banikezwe ithuba lokuthi bavote. Kanti-ke ngibona ngathi bale ndima bangayidlala kakhulu ekutheni lapho bafake izikhalazo kuhulumende, la kuhulumende wamazwe lapho abahlala khona, ukuze labo hulumende babe ngabanye babantu labo abahamba ke befa impressa uhulumende weZimbabwe ukuthi kanikeze abantu amavoti. Ungananzelela izandu njengoba sitsho umsakazi ukuthi yona ikhala ngokuthi njengoba kayivunyelwa ukukhankasa lapho emazweni lawo lapho kulezizalwane khona zeZimbabwe ezikhalela ukuvota. Kodwa-ke yona iyala ukuthi amanye ama-political parties akhankase phakathi eZimbabwe, kodwa ifuna ukuyancindisana lawo emavotini. Uyabona ukuthi ngathi kula ma-double standards khona lapho iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende wobudlwangudlwangu, uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Udaba lodlakela esilubonayo elizweni ulubona njani?
Udlakela esilubonayo lolu lubi kakhulu, njalo luyisibonelo sokuqala ukuthi ukhetho lolu luzayo kusoze kube lukhetho esingathi thina ngesilungu phecelezi free and fair. Kutsho ukuthi iZANU-PF yiyo ephethe intambo kuyo yonke into eyenziwayo iprocess yama-elections. Ngakho kangiboni ukuthi izakwenza ukuthi kuvota lokhu kube kuvota mpela okucacileyo, ngoba ihlukumeza abantu, ichaya abantu, kayivumeli abantu ukuthi bayekhankasa ukuze bakhulume lalabo phela ababezovota. Abantu bachaze-ke ukuthi kuyini abangakwenza nxa sebengene embusweni, mhlawumbe nje ukuthi bake bakhulume nabantu ukuze abantu bazi ukuthi iqembu ngeqembu lithembisane kwini elingakwenzela abantu, bese besiba lesinqumo esingcono nxa bekhetha ukuthi hayi singakhetha lo ngoba sazi ukuthi yena uthini. Kodwa iZANU iyoyodwa nje efuna ukuthi ikhankase ivalele amanye amaqembu. Ungananzelela ithethe futhi le msakazo akula amanye
amaqembu avunyelwa ukuthi ake angene emsakazweni bakhulume labantu bafinyelele ebantwini bonke esizwe sonke. Ngakho udlamelo lo esilubonayo lungezinye zezinto ngamanye amaqhinga obuqili enziwa liqembu lezanu PF lo hulumende wayo ukuze nxa kufika isikhathi sokhetho kube yibodwa nje abahamba phambili.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kwele Melika njalo ulwela amalungelo kaZulu. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamaphemiti okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa, ama-citizen. Kuyaphithizela emngceleni we-Bait Bridge ngakucelele South Africa, lapho osekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki ambalwa zisehluleka ukungena eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impelasonto elokuthula nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.